Ukuxokozela okukubhanga lesizwe ele Reserve Bank okubangelwe umiswa umsebenzi okwenziwe iziphathamandla ezine zaleli bhanga sokuthiye abanye besithi imizamo yokuvuselela umnotho welizwe ingaba ingalandelwa iziphathamandla zikahulumende ezifuna ukusenga lezimithiyo kwezomnotho. Ihlekana leziphathamandla zebhanga lesizwe kunye lezinye iziphathamandla zikahulumende zicatshangelwa ukuthi zingaba lesandla ekuthengisweni kwemali emkambo wensitha kusukela ngesikhathi sombuso kaMnumzana Robert Mugabe. Ingcwethi kwezomnotho zithi nxa lolu daba lungalungisiswanga kuza kuba nzima ukuvuselela umnotho welizwe. Ezinye ingcwethi ezifana loMnumzana Rejoice Ngwenya zithi akusimuntu oyedwa uhuquluza inotho yelizwe.
Angikholwa ukuthi ngumuntu lilizwe nje elingasetshenziswa nje elokuvala nje izinyawo zabantu abaningi, ngoba ungazikhangelisise indlela ekade isetshenzwa ngayo ekuthengiseni kwemali. Kuyatshengisela ukuthi ngabantu abathize laba abaningi, kodwa babathize kodwa ingxenye ukuthi basebenzisa nje indlela eyodwa yokusebenzisa imali, ngoba ungazinanzelele nxa umuntu ethenga imali engali ngaphansi duze le Sheraton le iyalithiwa khona imali yakhona intengo yakhona yile khona. Ungazifika e-roadboard intengo yakhona vele iyayishiyana, ukuthi vele abantu bakhona laba abavele besebenza bonke besebenza nje i-code name eyokuthi Queen Bee.
Ungwenya uthi okunye okwenza kube lobuhuquluzi benotho iziphathamandla zikahulumende yindlela ibandla leZANU-PF esebenza ngayo.
Angikholwa ukuthi ngumuntu lilizwe nje elingasetshenziswa nje elokuvala nje izinyawo zabantu abaningi, ngoba ungazikhangelisise indlela ekade isetshenzwa ngayo ekuthengiseni kwemali. Kuyatshengisela ukuthi ngabantu abathize laba abaningi, kodwa babathize futhi ingxenye ukuthi basebenzisa nje indlela eyodwa yokusebenzisa imali, ngoba ungazinanzelele nxa umuntu ethenga imali engali ngaphansi duze le Sheraton le iyalithiwa khona imali yakhona intengo yakhona yile khona. Ungazifika e-roadboard intengo yakhona vele iyayijiyana, ukuthi vele abantu bakhona laba abavele besebenza bonke besebenza nje i-code name eyokuthi Queen Bee. Angikholwa ukuthi umuntu wethu.
Enye njalo ingcwethi kwezomnotho uMnumzana Masimba Kutshera uthi ukubotshwa kwezisebenzi zebhanga le-reserve akuphanga themba kuZulu labafuna ukusungula amabhizimusi.
Yikuthi nje bekulabantu abazuza imali leyo beyiphothela u-black market, yikho okwenza ukuthi i-bond lingasebenzi. Kodwa ngibona njengani lama pronouncement akababa Ncube, uprofessor Ncube, ikakhulu indaba le 2% tax, le ndaba ekababa uMangudza ukuthi sozaba laba FCA abanostro FCA nama RTPS FCA, yikho okunye okwenze ukuthi isindo esebond kathesi sibe ludubo. Abantu babengakwazi ukuthi bazayizuza yini imali yabo, bazakwazi ukuthi bayithole yini, njalo bengayithola izabe ikwazi ukuthi ithenge yini.
Umphathintambo wezemali uMnumzana Mthuli Ncube ukhangelelwe ukwethula uluhlu lwendleko zikahulumende i-national budget ekupheleni kwenyanga ezayo, lapho azaveza khona eminye njalo imizamo yokuvuselela umnotho welizwe.